Inhlanganiso ebona ngokukhutshwa komdlalo wenguqu emhlabeni jikelele ye-FIFA ensukwini ezedluleyo yethule imbiko othi izakupha inhlanganiso ezibona ngokukhutshwa komdlalo wenguqu emazweni atshiyeneyo inkulungwane ezingama-500 zamadola asemelika. Ngemva kokuphuma kwalombiko abe-FIFA bakhona abakade sebesithi imali kumele iphathise abaphatheki kwezomdlalo wenguqu njengoba imidlalo imisiwe kulezi nsuku ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Isikhulumeli senhlanganiso ebona ngokukhutshwa komdlalo wenguqu kweleZimbabwe ye-ZIFA uXolisani Gwesela uchasise ukuba imali abazayithola emalangeni ayilani lo mkhuhlane we-COVID-19.
Imali leyi ekhulunywe yi-FIFA uzayithola yimali esivele siyithola kwesithi ngesilungu yi-forward program. Zizimali ezinceda ama-member associations e-FIFA. Siyazawuzula ukuthi kuleyi nyaba ithi yi-relief program leyo ezanceda amazwe alinyazwe kakhulu yi-corona. Ngakho sesibhalele bonke esibathi ngesilungu ngama-members ethu ukuthi basitshele ukuthi kuyini kanye udubo abahlangane lalo ukuze sibancedise ngemali lezo ezivela ku-relief fund.
Umnikazi weqembu le-Ajax Hotspur elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 noSiphambaniso Dube uthi sebeke bacelwa ukuba batshele inkokheli ye-ZIFA ukuba bathinteke kangakanani ukumiswa kwemidlalo elizweni njalo balinde ukuba babone ukuba sizobani abazaluthola.
Uncedo lwe-ZIFA silukhangelele kakhulu sibili ngenxa yokuthi i-COVID-19 le iyenze izinto zabanzima bese siqalile ukulungiselela i-2020 soccer season. So nxa i-FIFA isikhangela ukuthi ithi bail out, lathi sikhangelela ukuthi isiphathise kakhulu ngoba vele nxa sesibuyela kufana lokuthi sizaqala katsha ukuprepare for i-2020 season.
Intatheli zindaba ezemidlalo uNeshi Mkokwarira uthi yena kuza kuba nzima ukuba abaphatheke emdlalweni wenguqu baphathiswe bonke ngoba isimo ababhekane laso sehlukene kakhulu.
Kodwa ungathi ungananzelela wonke umuntu aphethwe yi-coronavirus, umuntu ozakhethwa ukuthi enikwe ngubani, kuncitshwa ubani, nguyiphi player kuzothiwa imali yakhona izahamba kuye. Ngokubona kwami imali imele ifakwe ku-development yebhora, sikhangele ukuthi ihamba ku-development yebhora kulokuthi imali leyi inikezwe ama-players azayidla, ingasoze iphathise ku-development yenguqu yeZimbabwe.
Amaqembu adlala kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League lamanye adlala kusigaba sika-Division 1 yiwo asenkingeni kakhulu ngoba wona iholisa abadlali kanye lezisebenzi zawo, ikanti iningi lamaqembu adlala kuzigaba ezingaphansi kawaholisi abadlali. Iningi lamaqembu adlala kusigaba se-PSL athola imali yokuholisa abadlali emalini yabe ibhadalwe izibukeli. Inhlelo zemidlalo kweleZimbabwe zimiswe ngesikhathi kusethulwa umlayo wokuba abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu ekupheleni kwenyanga kambimbitho. Lesi sikhathi siphinde sangezelelwa ngamaviki amabili ngoba inani labantu asebetholakale belegciwane le-corona lilokhu lisanda elizweni. Ngiyimele i-Studio 7 ngokulawayo ngingu-Joseph Njanji.